Lapha thina kobulawayo silokubizwa kuthiwa yi-provincial anti-stock theft crack team. Elami umkhulumeli wamapholisa lokhanye lo-coordinator i-anti-stock theft lo-operations. Sesibhodile kubalimi bonke abagqagqela iBulawayo sisenza imihlangano. Sibhode i-Plumtree Road, ubhoda ngasentshonalanga kuNyamandlovu Road, Osolus Road, Falls Road, ngitsho amapulazi ubhodi iBulawayo yonke sayihlanganisa ngqe. Sikhuluma labalimi sibatshela ukuthi kungenzeka njani ukuthi inkomo zabo zingatshontshwa. Sesiyenze lokhu sabanika ukuthi benganza njani futhi ukuthi basebenze ndawonye lamapholisa. Lokhu sokunike impumela enhle kakhulu ngoba ama-Honda Fit asetholakala ebanjwa athwele izinyama ezenkomo and baze babulala enye inkomo eHollandale bayehluleka ukuthi bayingenze koBulawayo bayibenga inyama bayichaya egangeni kunzima ukuthi inyama yenkomo ezitshontshweyo zingene. Kanti ke kuHarare Road, Kensington Road sikwenzile futhi lokhu izakhamuzi zasukuma loba zingabona nje iroli idlula ithwele inkomo bayafonela amapholisa. Ngikhuluma nje eviki eliphelileyo sithole inkomo ezingamashumi amabili ebezitshontshwe esigabeni senyathi sazithola sezikuma-feed lots ngenxa yokuthi abantu basebenzisa esibatshela khona ukuthi ama-personal brands kukhangelwe kama-brand sahlanganisa inkomo ezezitshontshiwe lomnikazi wazo. Yindaba esiloko sisebenza phezu kwazo zabamba imbuzi ezingu-100 ezazingabuyanga kahle zivelela endaweni yasebhinga. IBulawayo ngikhuluma nje hayi ama-farmers amaningi asesebenzelana lamapholisa asebevumile ukuthi hayi imigwaqo yethu sesiyivala ukuthi ingasangenisa inkomo ezijontshiweyo. Bengikhuluma lama-farmers kugruphu about 1025 ama-farmers ngibanika futhi amacebo okuvikela inkomo, okuvetha izisebenzi, okuthi labo bengama-farmers bewumakhelwane futhi bengajontshelani. IBulawayo ngokubona kwami ukuthi umuntu ngeke azibuke, kodwa IBulawayo ngokubona kwami asesiphambili kakhulu ngokulwisa indaba yama-stock theft.
Ubukhona njalo umkhankaso wokuthi imota ezichayelwa edolobheni enzekini yedolobha lakoBulawayo zingekho emthethweni lazo zisuswe, bavuma ukuya egodini kumbe hhayi?
Kukhanya thina imisebenzi esiyenzayo koBulawayo yonke iyaphumelela. Ma ungafika nje ukungene esiDCBD koBulawayo la ungajabula ngoba uhle obukhona, usungapaka imota yakho kuhle, usungahamba kuhle. Sibonge bona abanikazi bezimota esithi ngama-public transport associations, oChovambayo, oBupta, kulabanye osothiwa ngoVukuzenzele. Basinceda kakhulu kuba le discipline, sebe-cooperator njengamapholisa. Sithanda ukuthi simbonge uZulu ngokuthi hayi bavumile ukuphuma emgwaqweni. Kulutshwana yebo, kambe oyabe buye koBulawayo engakwazi ukuthi imota azivunyele ukuthi zipake emgwaqweni hlezi ilayisensi yakhe engayithathanga kahle. Kodwa afundiswe ngokuklentshela imota yakhe ngokunikwa amathikethi, hhayi konke kuhamba kahle.